Mnumzana Kande, lokho engathetshelwa yingwe mina, ngabukela wonke ama World Cup, kodwa le Qatar iFrance versus Argentina, Mnumzana Kande ibhola belimnandi leli, besingasakwazi ukuthi ligiqikela ngaphi phela, especially iFrance siphendukile sokunguchiki lobhanga. Mina ngabukela iWorld Cup ka-1994 eLos Angeles eCalifornia lapha kudlala iBrazil versus Italy. Roberto Baggio we-Italy ezekhuthi penalty kick leyana, mina ngandlezi ngemva kwegedi ngkhona okuchatshelwa khona ama-penalty. Lalimnandi sibili ibhola lakhona, kodwa hayi ngeke lifike kuleyi i-championship esiyibone eQatar, Argentina versus France. Abe kumnandi sibili ibhola lakhona, yazi wonke umuntu kholwa nje jikelele emhlabeni uvumelana lami ukuthi ibhola leli belimnandi. Laze lagcina liphela kuma-penalty kicks, sambona sibili uLionel Messi ephakamisa inkezo and siyamjabulela kakhulu uLionel Messi ngoba leyi yiyo inkezo ebesisele sinda sibili sikwelede kuye ukuthi abantu bonke bemhleka ukuthi kona awukabi layo le inkezo ye-World Cup and wenze njalo sibili waphakamisa ilizwe lakhe le-Argentina.
Ngokubona kwakho kuyathembisa yini ukuthi izwekazi le-Africa sizabona lisedlula lokho okwenzwe liqembu le-Morocco kumdlalo olandelayo?
Mnumzana Kande, ibhola le-Africa lalo selidumele emansumpeni sibili ngoba sibonile ilizwe le-Morocco lijabulisa abaningi kakhulu izizwalane ze-Africa la ama-Arabhu we-Middle East lakho e-Northern Africa khona ngale lemhlabeni wonke nje jikelele ngoba beyibo phela ama-underdogs. I-Morocco akulalizwe le-Africa esake lafika kuma-semi-finals, so i-Morocco ibingeyokuqala. So lokho ngokutshengisela ukuthi ibhola lethu le-Africa sibili hayi liphakeme kakhulu ngoba siyababona phela ama-African players ethu amaningi wona la yiwo edlala e-Europe, wedlala labo bonke bonaba kade bedlala labo ku-World Cup. So ngabantu abazanayo sibili nje ekudlaleni kwakhona ibhola. So siyathemba ukuthi kulama-World Cup azayo sibili ukuthi hayi ama-African teams ethu engahlala esephezulu khona ngale, esephelela khona ngale kuboma-semifinal nakuma-final azagcine inqoba sibili yona i-World Cup Championship.
Sikhona yini isifundo esingathi sitholwe ngamaqembu afana la eZimbabwe?
LeZimbabwe kumele lifunde izinto eziningi kakhulu ngomdlalo wenguqu, especially wona amalungelo ebhola lokuthi imithetho yeFIFA ithini ilandelwa njani. Ngoba singakhangela phela leZimbabwe kade silabhanwa yiFIFA oZifa bonke laba ukuthi khona beparticipate emdlalweni kanobhutshuzwayo. So akula bhola eZimbabwe elidlalwayo kade ungathiwa liyadlala international ngoba iZimbabwe yabhanwa yabo. Ngoba elethi ibhola sesiboni ukuthi khona liyangenelwa kakhulu ngabo bonaba abezombusazwe becine bephambanisa izinto iFIFA nansi siyayibhana iFIFA ukuthi khona hayi akumelanga lidlale ibhola lina lisavunyelwa ngoba lilandela imithetho. So yikho lokho kumele sikufunde Mnumzana Kande ngoba khathesi ama players ethu ayaswela ukuthi noma ama players azintshantshu ebholeni ukuthi azadlala ngathi uyabona ngoba tesavalelwa phela ukuthi khona iZimbabwe participate emdlaleni wenguqulo. So kumele sizame ukuthi silandele imithetho sibili lokuthi sifake imali futhi ebholeni ukuthi ama players ethu athuthuke lawo.